Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni ngenjabulo enkulu mhlazi ku-21 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungakhulunywa ngodaba lokuthi uMnangagwa uzadedela bani kusalesikhathi kubikwa kulakho ukuphehla ukulwisana kuZANU-PF. Abenhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa umnumzana Job Skhala bathi ukwethusela kwabeZANU-PF lohulumende ngembiko womgcini isihlalo walenhlanganiso umnumzana Job Skhala kulakho ukuletha kungahlaliseki. Abatsha abakumsebenzi wezokulima elizweni sebeqalile ukuguqula indlela zokulima besebenzisa indlela zakulezinsuku. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Chris Mutswangwa esithi abasoze bakhulume ngokuthi ngubani ozancintisa imele ibandla labo kukhetho lomnyaka ka-2028. Abacubungula izombusazwe bathi ungakhulumi ngalolu daba kusaselesikhathi kulako ukuphehla ukulwisana okukhulu kumandla leZANU-PF okufana lalokhu okuke kwaba khona ngesikhathi sikamuyi umnumzana Robert Mugabe. Ngaleso sikhathi kwalwisana amacele eZANU-PF amathathu elalisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa, elalisekela unkosikazi Joyce Mujuru kanye lelinye elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Abasekeli bakamongameli Mnangagwa eMaswingo laseMidlands bafuna kwesulwe imigoqo yesisekelo sombuso welizwe ephoqa umongameli welizwe ukuthi abuse kwamahlandla amabili kuphela, ngoba bafuna Mnangagwa aqhubeke ebusa njalo abe nguye oncintisa emele ibandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2028. Umnangagwa yena useke watsho ukuthi akalahlelo lokwenza lokhu. Umtswangwa utshele iStudio 7 ukuthi bazakhuluma ngalolu daba sokusele isikhatshana nje ukuthi kuyiwe kukhetho.
We just had the elections which chose a president and his mandate is for 5 years.
Sisanda kwenza ukhetho lukamongameli olomlando wokubusa kweminyaka emihlanu. Awuyi ukhetho ngenjongo yokuqala ukuhlela ukuthi ngubani ozathatha intambo zombuso nxa sekuyiwa kolunye ukhetho. Ukukhetho uhamba ngenjongo yokubusa, ngakho umongameli wakhethwa ukuthi abuse okweminyaka emihlanu elandelayo. Udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla ngemva kwakhe sizaluphatha nxa ukhetho solusondele. iZANU-PF ayisoze ifakwe incindezi ngabantu ukuthi iphazamise umongameli ngokukhuluma ngalolu daba. Siza kwenza umsebenzi esawuphiwa ngabantu abasivotelayo kukhetho olwedluleyo.
Umnumzana Chris Mutswangwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF. Abanye abahlazi ezombusazwe bathi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga laye uyafuna ukuba ngumongameli welizwe. Ngokunjalo bathi kungaba lokudlephana phakathi kwakhe loMnangagwa alibana uMnangagwa ethe wazama ukuqhubeka egogodlele embusweni kanye lasesikhundleni sokuba umkhokheli webandla leZANU-PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi akula kuhlaliseka kubandla leli phezu kwalolu daba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
I-constitution yeZimbabwe kwenza ucace ukuthi umongameli uvotelwa kuphela okwamahlandla amabili uma abantu bemthanda esingathi i-two terms ngesiNgisi. Ngemva kwalokho kungena omunye, kuzomunye njalo, kuzomunye njalo. Lokho kwavela ngokuba uMugabe sehlala isikhathi eside kakhulu ebusa kudilikile izwe liphela. Abantu beZimbabwe bathi hhayi, asimfuni umuntu ofela esihlalweni ohlala kuze kube phakathi esihlalweni. Kusina ukudedelwana, kungena omunye kuphuma omunye, kungena omunye kanjalo ukuze ilizwe lime ngendlela efaneleyo. Ngakho abantu beZimbabwe bafanele ngalesi sikhathi ukube babe bebuzana ukuthi kambe ngubani olandelayo, ngubani esimfunayo. Ilizwe labo ayisilo lizwe lephathi, ayisilo lizwe likabani. I-succession yenziwa nge-election ethinta abantu bonke abafanele bavote. I-succession yeZimbabwe yenziwa ngokhetho. Siyavota, yikho kutsho ngumthetho wesekelo i-constitution, yikho kutsho i-electoral act, yikho phela ukuthiwa yi-democracy uma abantu bephithu balokuvota. Asonto echiyelwa kuphela amaphathi. Amaphathi yebo kambe endaweni zabo bangakhangela ukuthi bafuna bani bona phakathi eqenjini, kodwa lo muntu kufanele avunywe ngabantu beZimbabwe ngokhetho lwabantu bonke. Ngaphandle nxa kwenzeke lokhuyana okwenzeka kumgabe ukuthi umuntu abesephuma isikhathi singakafiki, lapho ke i-constitution ecaca khona ukuthi kumele kungenwe njani. Ngesikhathi sikaMgabe lesiyana ibicacile njalo iconstitution ukuthi nxa kuphuma umongameli oyabe khona, iqembu eliyilwe kade liphethe leso sihlalo yilo eliqhubekayo. Yikho sabona ukuqhubeka oyezana PF kungazange kwayiwa okhethwe.
UMnangagwa useke watsho ukuthi akalaso isifiso sokuncintisa okwehlandla lesithathu. Lanqanje abantu bakhe besithi kumele akwenze lokho. Uchiwenga yena umi ngapi? Ngaba esifuna laye yini isikhundla lesi?
Kuyacaca ukuthi uMnumzane uChiwenga uyasifuna isihlalo sokuba ngupresident. Kuqondile vele lokho ngokuba isisekelo sombuso sivulela noma ngubani leminyaka engu-40 kusiya phezulu eyisizalwane seZimbabwe eseqenjini elibusayo kumbe eseqenjini eliphikisayo kumbe yi-independent ukuthi uma abantu bemthanda bamvotela abe ngupresident. Ngakho kakumangalisi ukubona isiyaluyalu isiphithiphithi sokuthi kungene bani. Abanye besithi akungene lo, abanye besithi hhayi kangangene. Ngokuba lesiyasihlalo siyasebenza ukusebenzela abantu, sisengathuthukisa abantu, kanti-ke njalo umuntu asengasisebenzisa ukuganga azinothise yena labalutshwane. Ngakho-ke sidonsa noma ngubani, sidonsa izigebengu, sidonsa labalengqondo eyokusebenzela abantu. Ngakho-ke singamangali ngokuya kwesikhathi ubone kuphithizela eqenjini elibusayo abantu befuna isihlalo lesiyana. Kanti-ke kuyafana la bangaphandle kweqembu elibusayo bayasifuna lesiya sihlalo, kuqondile futhi kulilungelo labo abantu bonke abaleminyaka yona leyo efaneleyo. Akuqhubeke kusiya phambili, okuhle yikuthi kungabi lesiyaluyalu esilodlame, esilodlakele, esilokudlelezela, kodwa konke kwenziwe ngendlela ehlonipha intando yabantu lomthetho.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abenhlanganiso e-National Democratic Working Group bathi ukwethusela kwabezanu PF lohulumende ngombiko omgcinisihlalo walinhlanganiso uMnumzana Job Sikhala akubethusi. USikhala wethule umbiko wakhe emhlanganweni wamazwe omhlaba phansi kwenhlanganiso ye-United Nations wokukhangela ngezamalungelo oluntu oquthelwe eGeneva eSwitzerland mhlazi ku-15 yonali inyanga. Ukhokhela ezombusazwe kulinhlanganiso uDr. Urayai Zembe uthi ukwethusela kwabezanu PF bethi uSikhala ulakho ukubotshwa ngokwethuleyo okwethulwe isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana kanye lomphathintambo wesabelo seMidlands uMnumzana Owen Ncube iba mangalisile kodwa esithi abala kwesaba. Intathele izindaba iStudio 7 uDabo kaNcube uqoqe lokhokhela uhlangothi lwabatsha kunhlanganiso ye-NWG uMnumzana Comfort Mpofu.
Njengabatsha abe-National Democratic Working Group sibona ngela cala elenzwa uMnumzana Job Sikhala ekukhulumeni kwakhe e-UN e-Geneva Human Rights Summit ngoba wakhuluma iqiniso akakhuluma ngamanga njalo wakhuluma iqiniso bani wahlala insuku zinalezi wazikhulumayo esejele akulalutho alukhulumayo lungamanga lokuthi wayetreatwa njani ngiyokwazi iphakathi. So akula umuntu ongahamba emncindezeli ethi ukhuluma amanga and lokuthi kuthiwa bengakwanisa ukumbobha khona lokhu ngoba umuntu ukhulume iqiniso ukhulume izinto adlulakizo akusonto elungileyo and kuphambana lamalungelo oluntu nxa sebezabe besenza njalo amalungezano PF lakahulumente.
Ichoni ke nxa sesikhangela uhlangothi lokuvikelwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
Nxa sibona ukukhuluma iqiniso and ukukhuluma about amalungelo oluntu e-United Nations sekubophisa kutshengisela ukubana sile nkinga enkulu nje elizwe leZimbabwe, sile nkinga omele sibhekane layo ngqo ephambanisa abantu emkhanye enjalo ekuyenza kube sobala ukubana abantu abavikelekanga eZimbabwe njalo lokuthi abantu eZimbabwe noma ngubani kathi sakusamela ngekhulume nxa incindezelwa ngesilungu bathi akusela freedom of speech and yinto engalunganga naleyo ukuthi sikhayele ukuthi ilizwe libe le setup enjalo ukubana umuntu kasavunyelwe ukukhuluma iqiniso njalo ngokukhuluma about amalungelo oluntu kuma platform anjengayo United Nations.
Yena umnumzana Job Scala uthini ngalokho njalo ukhangelele ukuthi uzaphenduka na eZimbabwe kude kumbe sesesaba ukuthi engaphenduka uzabotshwa?
Umnumzana Job Scala sikhuluma ungaphandle kwelizwe uthola usizo lwezempila kahle ngenxa yalokho kwabangelwa yilaba ke ababemvalele amalanga wonke lawa esejele. Kodwa ukuphenduka yena uyaphenduka kula muntu ongabaleki endlini yakhe. Unumzana Job Scala umkhokheli omelele ukukhokhela abantu ephambi akasogwala ukuba ngabaleki hhayi ukuphenduka uyaphenduka eselatshiwe. Ngeke abalekele ilizwe lakhe ngeke achiye abantu beZimbabwe hhayi ayisiyo icharacter yakhe. Ngumuntu ozaphenduka and umuntu ozakhokhela ephambili kungenani akulalutho olumethusayo ngoba kulanto embi ayikhulumayo ikubona kulalapha aphuma khona esithi yena uzimisele ukufela lokhu akholelwa kikho ngoba yena akufunayo yiZimbabwe e-democratic. So umnumzana Job Scala yebo kuyamthinta ukubana kulabantu abasacabanga ngaleyo ndlela ukubana kubi ukuthi ekhulume ngamalungelo oluntu kodwa akumsusi lapha kumi khona njalo akumsusi eqinisweni lokhu emeqinisweni.
Lo ke ngumnumzana Comfort Mpofu okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa ngumnumzana Job Scala. Siphinde saxoxa njalo lokhokhela amalunga ebandla leZANU-PF edale lephalamende umnumzana Pupuraito Karepi.
For me, Scala is a tired, finished politician.
USikhala ngumuntu osephelile kwezombusazwe esingafanelanga sizihluphe ngaye. Indlela ayehleli ngayo iyakuveza lokho. Yena ngokwakhe wayekhanya ukuthi kazethembi ngumuntu oqamba amanga. Okuzisa ubuhlungu yikuthi uziqambela yena amanga. Kodwa iqiniso elokuthi uhlala elizweni elolokuthula elazi. Umuntu onjalo useyingozi enkulu elizweni elimthandayo ngoba iZimbabwe ithanda wonke umuntu. Kodwa kulamanye amahlongandlebe afana loSikhala aqambela ilizwe amanga.
Umnumzana Pupuraito Karepi ukhokhela amalunga ebandla leZANU-PF edale lephalamende. Abatsha abakumsebenzi wezokulima elizweni sebeqalile ukuguqula indlela zokulima besebenzisa indlela zakulezi nsuku. Uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats luthi inani labatsha abakumsebenzi wezokulima selikhuphuke ngokuyisilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% eminyakeni elichumi esanda kwedlula. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba Studio 7 umlondolozi Ndlovu eseHarare.
IZimstats ithi sekulabatsha abafika inkulungwane ezilithumi 10,000 asebengene kumsebenzi yokulima kuminyaka elithumi esanda kwedlula okuveza ukuba abatsha sebelentshukuntshu kumsebenzi wokulima. Ukulima bekusazakala kungumsebenzi owenziwa ngabantu asebekhulile. Iningi liqala ukulima lapho sebetshiya imisebenzi, kodwa abatsha kwele Zimbabwe sebengene kukho ngobuningi babo, bekuthatha njengebhizimusi elingabalethela inzuzo. Istudio 7 ixhumane labatsha abakumsebenzi wokulima elizweni yathola ukuba basebenzisa ulwazi lwakulezi nsuku ukuguqula indlela ukulima okwakusenziwa ngakho ukusukela endulo. Omunye wabatsha laba nguSevi Moyo, osowabeka isudu khatshana waqala ukulima amatamatisi. Umoyo uthi usebenzisa ubulembu bokuxhumana ukudinga abantu abathenga izilimo zakhe.
Savula igroup sayibiza ngokuthi yi-drought relief. We're trying to kill that relief. Sisebenzisa iWhatsApp, savula ama-group, sayenza ama-link, sasendela abelimi nabafuyi ekakhulu ama-groupsini wonke nje akhona, ukwenzela ukuthi ofunayo sikwazi ukusizana siyethenga i-feeding siqaqa.
Omunye njalo okumsebenzi wokulima ngu-Emerson Ngwenya othi usebenzisa umakhalekhukhwini ukudinga abantu abangathenga izilimo zakhe ukwenza ukuba athole imali yakhe yenele ngoba kadingi abantu abazamqila lapho bethenga.
Ama WhatsApp asisincede kakhulu. Yabona i WhatsApp isisincede kakhulu ngoba akhona nje lawo amadoda akithi nje sindebele nahlangane phayo aba creator lento abathi i group. Ama group lawa kunama group abalimi sesifunde okuningi kakhulu mayelana nokufuya kanye nokulima. Ngokufuya imbuzi, ngokufuya inkukhu, ngokufuya inkomo, nakulima zonke inhlobo nje ezilimo. Hayi, sikhona ukufunda sesifunde kakhulu kakhulu kakhulu.
Abanye njalo abenza okokulima besasebatsha babalisa abathathu, uNyasha Mbire, uGilbert Zivonde, noTeacher Kunda Mahotsa. Abalima besebenzisa umlilo welanga. Abalimi balima izilimo ezifana lamazambane, indlubu, lezinye ezingasatholakaliyo. uTeacher Kunda olima labanye bakhe ababili uthi abakucela uhulumende ukuba bephiwe imfundiso yaphezulu ukudlela zokulima le mali yokuba bathuthukise umhlabathi wabo.
For now ngathi nje imfundiso engabe ngidinga kahle kahle nge-structure, because i-structure sami already sengisihlalile impela, kodwa ke amanzi wasadinga ukuthi ngathola kanjani eduzane, ukuthi ngayenza njani ukuthi ngithole amanzi eduzane ezinjalo zo.
Lokhu kusekelwe ngumlimi waseGwanda osakhulayo ofuya inkomo uzenzele Maphosa othi ufuna ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku ezibalisa i-GPS ukuze engalahlekelwa zinkomo zakhe. UHappiness Mabena yena ofuya inkukhu zamaqanda uthi abatsha bakhala ngosizo lokuba bathole lapho abangathengisela khona izilimo zabo.
So far ngisivakela i-target yokuthi ngiqalise ukuthengisa ngo-2026 ngoba ngiqalise 2022 but ngo-July i-market bengingakayidingi kahle, bengingaka advertise ukuthengisa, but bengisagqugquzela abanye omama ukuthi njengabo mama asiyenzeni ama-projects azosiphilisa sizimele.
Osakhulayo uGodnozi Nongayi uthi kuningi okuhlupha abalimi. Osebenza kugatsha lukahulumende lwezokulima uMnumzana Mthulisi Sibindi uthi uhulumende ulendlela eziningi zokuphathisa abalimi abasathuthukayo.
Uhulumende ulenhlelo eziningi zokuphathisa abatsha. Okukhulu esikwenzayo ukuba bathole inhlanyelo lokunye, kodwa kulamabhanga njalo abancedayo ukuze bathole imali. Okuqakathekileyo ukuba bazi lapho okuya khona ezibangeni ehlukene ezilizwe.
Ugatsha lukahulumende olwezokulima luthi abatsha abafika isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% basebenzisa indlela zakulezi nsuku ukudinga abantu abangathenga izilimo zabo. Luthi lokhu kukhuphuka inani lezilimo abazithengisayo ngesilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Inhlanganiso yabalimi eye Zimbabwe Farmers Union ithi abalimi abatsha abafika isilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50%. Sebesebenzisa indlela eziqondane lokuvikela ukuguquka ukomkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Udaba lokusetshenziswa kwezibhamu nguZulu Mathupha lwehlukanisa imibono yabavoti beMelika. Kule ngxenye ezimbili ezisekela uhlangothi olutshiyeneyo ekuphikisaneni ngodaba lokusetshenziswa kwazo, kutsho inhlanganiso eqhuba ucwaningo ePew Research. Abancintisa kukhetho uMongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump labo balembono ehlukeneyo ngalolu daba. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa emoyeni yimi uChris Gande. Kulo yedwa phakathi kwabantu abathathu abeMelika abalombhobho, kutsho inhlanganiso ye-Pew Research Center. Leli lilungelo elikusisekelo sombuso welizwe, kodwa landise ukuba lomthelela kwezombusazwe. Nxa kulokudutshulwa kwabantwana besikolo njengalokho okwenzakala isikolo seFlorida High School ngomnyaka ka-2018 okwabangela ukuthi amapholisa asuse abantwana ababecatshile endlini zokufunda. Esangumongameli welizwe umnumzana Donald Trump wahlangana lezimuli zabathintwa ingozi yokudutshulwa ekhuluma ngodaba lwezibhamu. Act 1.
It's been going on too long, too many instances.
Sokukade kusenzakala kanengi nengi, siza kulungisa lokho.
Njengomongameli, imizamo yokulungisa lolu daba kamnumzana Trump yayingeyokuqinisa ukuzivikela izikolo, okubalisa ukupha amatitshala imibhobho. Njengoncintisayo kukhetho, uTrump utshele inhlanganiso egqugquzela ukusetshenziswa kwezibhamu ngomgqibelo ukuthi imibhobho iqakathekile ekuzivikeleni.
Our country is going to hell. Rapacious gangs and ruthless criminals are terrorizing us.
Ilizwe lethu liyanganxele. Izigilamkhuba lezikliwi zithwalise nzima abantu ezitaladeni. Ubugwala bukaBiden sobubangela ukuthi sisihahabele kumpi yomhlaba yesithathu.
Esamukela uxhaso lwenhlanganiso yeNational Rifle Association, uTrump uthe uBiden uzama ukuhluthunela imibhobho ezandleni zabalandela umthetho, anqabe ilungelo lokuthwala imibhobho olukusahluko sesibili sesisekelo sombuso, iSecond Amendment.
We have to have a second amendment that's meaningful. If we don't, we're going to have
kumele sibe lesahluko sesibili sesisekelo sombuso esilohlonzi singekela sizabona ukufa lobudlwangudlwangu okungakaze kubonakale.
Ngemva kwesehlakalo sokubulawa kwabantwana abalichumi lasithoba munwemunye lababalisi ababili esikolo seTexas ngomnyaka ka-2022, uMongameli Biden wathi kumele sithathe amanyathelo.
As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby?
Njengesizwe kumele sibuze ukuthi kanti sizasukuma nini simisane labagqugquzela ukusetshenziswa kwemibhobho, siza kwenza nini sonke esazi kumele kwenziwe.
Isigodlo seWhite House ledale leCongress lavumelana ngecebo lamabandla omabili lokuthi kuqheliswe uhlelo lokucubungula imbali yabasakhulayo abathenga izibhamu abalakho ukuba ingozi kubo kanye labanye. Umongameli Biden ukhankasa isebenzisa imithetho le elukhuni ikakhulu ezigabeni ezihlaselwe ludubo lwengozi yokudubulana.
I signed the most significant gun safety law in nearly 30 years, which I know matters to the community.
Ngasayina umthetho obalulekileyo wokusetshenziswa kwezibhamu okungelangozi kuminyaka engamachumi amathathu edluleyo, iqakathekile emphakathini engikhala lawo. Njalo ngiyakhumbula eAtlanta, Half Moon Bay, laseMonterey Park.
Akula mithetho emitha yokwenqabela ukusetshenziswa kwezibhamu selokhu ibandla lama-Republicans lathola amalunga amaningi ukwedlula ama-Democrats kudale le-The House ngomnyaka ka-2022. Okhokhela amalunga ama-Democrats kuleli dale, umnumzana Hakeem Jeffries usola abalandeli baka-Trump.
Today, the MAGA extremists in the do-nothing Republican Congress.
Lamuhla abedlulisa amalawulo abenhlanganiso yemaga lamalunga eCongress abengabebandla lama-Republicans basuka ezikhundleni bengazange balungisise udaba lokusetshenziswa kwemibhobho kwelemelika.
Imbono yabavoti belemelika yehlukene ngamabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwePew Research lutshengisa ukuba abebandla lama-Republicans labazimeleyo kodwa besekela leli bandla banamathuba aphindwe kabili okuthenga imibhobho kulabebandla lama-Democrats lalabo abalakho ukusekela leli bandla. Okwamanje selichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Akukhona ngiqiniso kumele silibeke iqiniso esilonkusifa la ama president angabusi kahle kuyajabulisa ngoba akusho ama president la ngabantu abahlukumeza umphakathi ngabantu ababulala abantu bazafa bephele ezilonke ubona sibepho kufa nje kungayazi ukuthi ubulewe yini uthi wenga ukuya khona eIran manje akushukuza ngakho uthi wenga ebuye eIran kade ekwenzani eIran uthi wenga la manje bese ngicela ngibuzile ukuthi uthi wenga eIran beyekwenzani akazange etshela abantu abezimbabu ukuthi eIran ubuya kwenzani bezwe imali engaka bayidlalisayo abantu bezimbabwe balala bengahlanga abantwana bezimbabwe babulawa yindlala bona bayavakatsha kuyajabulisa mpela mangusifa laba abangabusi kahle la ngoba laba abantu bahlukumeza abantu too much la kakhulu njengabo umnanga kokambu ngathi ukuthi umnanga kongupresident ungama phela phambi kwabantu umbiza umnanga kongupresident kumbiza ngombulalo umuntu oqeda wakhe
izimo esihlangana lazo South Africa kunzima bafowethu asazi singancediseka kanjani ukuthi izwe lakithi livuke sibuyele emakhaya siyozizamela sisemakhaya sikhululekile ngoba impilo esiyiphila lapha
Studio 7 ngabe njani kodwa hayi lokho silalele sinikeza abanye ama chance njalo ukuthi bakhulume ke siphendule uJoseph Chuma wena mdala uyeka amanga kuye futhi sibuze ukuthi okay abantu bakuleyo ndawo ngoba kuthiwa uphethe uchabalala nabo phela ndawo uyini yakhona dala sakutshela sathi yewena isikhathi sifikile namanje sifikile isikhathi sokuthi ubone ukuthi uyani ngoba makungenjalo uzasifaceana nathi like it or not uzafaceana nathi kuphela usitshele ukuthi umnanga ka wayesibulalelani njika mele lithu baba umnanga asho isho lo muntu wena this is a Zambian thing
video 7 shalibonani yasakazi bethu besicela bafana ukuthi uba ugawule lo baba uchuma lo baba umalakhe bekhulume esikhulume lapha lo baba umthuli lapha ukuthi bangasithatheli ukudla lapha odlula eborder hope ngoba lokho kudla sithengele abantu bethu ezimbabha akula ukuthi so ukuthi sicela nje ukuthi esikhulume labo laba bantu ukudla kwethu kudlile kalula nje kuye abantwana bethu bona ke sihlale ephala ngendlela lapho bezihlela imali zakhe uchuma cosmos
Akula mntu lesihluku lenhliziyo yempi njengalowo baba lowo bathi ngoRamaphosa ufikile embolulo elizweni labo banikeza abantu babo ilungelo lokuvota abangaphandle kwamanye amazwi sibabonile bevota abeSouth Africa njalo abantu babo bakhiwa bakhele izindlu babanikeza ezempilakahle eziright babanika 350 yonke into yohamba kahle njalo babathembisa ukuthi bazoxotsha amaZimbabwe kumbe ngithi amaforena wonke aseSouth Africa emisebenzini ekhona bafaka abantu babo kodwa ngapha eZimbabwe besibabonile futhi ubuya bezothi ayizani ungayingeni thina esingayifuniyo amaZimbabwe ukuze silungisele thinisi bangena ngobutsotsi bona basupport oRamaphosa kumanje bakhampena ngamaZimbabwe so yonke le nto leyo ibuhlungu kakhulu ikakhulu emntwini onanzelela into zepolitiki uzawuvuma ukuthi sesikhathini esinzima kakhulu singamaZimbabwe kodwa ke siyathemba ukuthi ngomunye umnyaka umbuso wezanu uzawuphela siyafisa ukuthi la uRamaphosa aluze ama-election la kungena amabandla aphikisayo ngiyabonga ngamahlenga lako obulawayo ephumule emadoda
studio 7 linjani asibithi okhulumayo ngo-owner waselupane kubuhlungu lokhu kwenzakalayo ebantwaneni abancane abantwana besikolo behamba bengadlanga besiye esikolweni befike bengadle nasesikoleni phezu kwendlala engaka kodwa uhulumeni we-ZANU-PF ufuna ngakwa ebithe ukudla kuningi kakhulu akekho umuntu ozobulawa indlala bangakanani abantu bekhala ngendlala imihla lemihla okwamanje udinga i-2 billion ongakwazi ukuthi ethengele abantu ukudla kodwa ebene ebethe ukudla kukhona kukuphi lokhu kudla abantu benamba
Labo ke bekungabanye babalaleli bethu elisithumele ilayezo yenu nge WhatsApp igama ngu Chris Gander sidibaneni njalo kusasa.